ngithathele lithuba lokubonga uSandra ngisamukela uChris siyalamukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 11 kumpandula 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga.
Lami uChris Gande.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ekulahlekeleni kwabo njengengxenye zompolitiki kulahlekelwe kakhulukazi imuli yakodwa imincike sizakhala nayo sithembe ukuthi bazathola ukuqina ngamandla kamdala.
Umnumzana Fletcher Dulini Ncube obeyisiphatha amandla sebandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube engumgcini sihlalo njalo ekomiti yamakhehla alelo bandla kasekho.
Ama-transactions lawanawe ekhokhelwa telecash landline njalo sibona ngibona njengami umthelo owe-airtime angazi ukuthi uzasebenza ukuthi ufike ngaphi kodwa uzabhedela abantu abangelamali ukwedlula abalayo.
Umphathi ntambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa usefake umthelo wokusebenzisa umakhalekhukhwini kanye loma khalekhukhwini waphinda wakhweza lo mthelo wokungenisa imota elizweni ethengwe ngaphandle kwelizwe.
Umahluli wedalele High Court kwele South Africa lamhla wethule isinqumo sokuba u-Oscar Pistorius obesetheswa icala lokubulala intombi yakhe ngokumdubula akalacala.
Umnumzana Fletcher Dulini Ncube obeyisiphatha amandla sebandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube kasekho. Isikhulumeli sebandla leli umnumzana Nhlanhla Dube utshele iStudio 7 ukuthi umoyi obekade engumgcini sihlalo we-MDC Council of Elders ubhubhela muhla emini esibhedlela seMater Dei. UDube uthe umnumzana Dulini owake wetheswa icala lokucatshangelwa ukuthi wabulala owalwa impi yenkululeko umnumzana Kane Nkala wayengene esibhedlela lesi egula kakhulu. Uthi abantu babuthene emzini wakhe eHillside kobulawayo. UDulini Ncube owabotshwa lamajaha eMDC agoqela umoyi uRemember Moyo lomnumzana Kethani Sibanda walahlekelwa lilihlo esanda ukuphuma esitokisini kulandela ukuncitshwa kwakhe amaphilisi okwelapha umkhuhlane wechukela owediabetes ngamapholisa. UDulini owaye kubandla lezapho ngesikhathi ilizwe lidinga uzibuse eZimbabwe watshela umphakathi ephuma esitokisini ukuthi watshaywa okumangalisayo labanye bakhe ngamapholisa. Bonke ababebotshiwe batholakala bengelacala lokubulala uNkala ngomnyaka ka-2002. Ake sizwe uDube exoxa lo Kips Dube we-Studio 7 ngemva kamnumzana Dulini.
Umbiko onzima, umbiko okudilika kwentaba, ubaba uDulini ngokwazi kwakho imbali yakhe isukela kaChina isukela ngesikhathi kulela umbuso weZimbabwe ekuzaphu waba liqhawe njalo ekuleleni idemokhrasi ku-MDC ekusuka ekuqaliseni kwayo. Into eyenzakeleyo into ebuhlungu kakhulu kodwa ngalesi sikhathi sikhumbula kakhulu imuli yakoDulini elahlekelwe phakathi kokunzima. Abantwana asebethathelwe umthunzi umama esethathelwe ubaba. Sikhalela kakhulu ukuthi abantu mhlawumbe bexhase kakhulu banakane njalo ukuthi ekulahlekelweni kwabo njengengxenye zompolitiki kulahlekelwe kakhulukazi imuli yakoDulini Ncube. Sizakhala nayo sithembe ukuthi bazathola ukuqina ngamandla kamdala.
Yes, ngathi-ke kade phethwe yini?
Mhlawumbe Gibbs esingakutho kulesi sibanga ukuthi ubaba uDulini ubhubhe esesibhedlela. Ubhubhe namhla emini siza kuthi ngokuya kwesikhathi mhlawumbe sinikele imuli ithuba lokuthi itsho ngamathuthane kumbe kabanzi ukuthi ube phethwe kuyini. ukuqhakathekile ngokubona kwethu njengebandla ukuthi lapho esikhona kathesi mhlawumbe sike siphe imandla ithuba lo sike siphe imali ithuba ukuthi ikwamukele lokho sokwenzakele andibana isivuzisise kugcilwe ekuthini kanti ube khuhluzwa kuyini esekule isikhathi esingaka umuntu omdala uzananzelela kithi ukuthi ngesikhathi esejele laphana ebotshiwe ihulumende ezanu waye ithukela yakhe yayiphezulu i-blood pressure la yayimkhathaza abaningi kuza bahlukuluza khonokho bakunaka nokuthi mhlawumbe kwavela kungasapholanga yikho besinakana ukuthi hayi ngakulesi isigaba esikuso sike sime kancane ngoba amanxeba akhona mhlawumbe angabhibhidlisa okuningi kuhle ukuthi sike siqinise imili yakodilini esichiye ngubaba kulesi sikhathi.
Lo ngumnumzana Nhlanhla Dube, sikhulumelise ebandla le-MDC elikhokelwa ngumnumzana Watchman Ncube, owekhuluma lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa usefake umthelo wokusebenzisa umakhale kukwini kunye lomakhale kukwini waphinda wakhweza lo mthelo wokungenisa imota elizweni ethengwe ngaphandle kwelizwe. Ukukhwezwa kwemithelo le kutsho ukuba intengo yamafutha emota izakhuphuka kancane. Esethula amazwi akhe okucubungula uluhlu lwendleko zikahulumende lamhla eHarare, uChinamasa uthe uza kwehlisa imali ephiwa iziphathamandla zikahulumende eyokuzilibazisa. Wazi senjalo ukuthi uhulumende wenelise ukubuthanisa amadola angaba libhiliyoni elilodwa lasikhombisa i-$1.7 billion yena kodwa ubekhangelele ukuthola ibhiliyoni elilodwa lasifica munwe mbili i-$1.8 billion. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula izenotho omnumzana Masimba Kutshera othi amazwi kaChinamasa atshengisa uhulumende osephelelwe ngumphako.
Sokusobala sibili ukuthi uhulumende kala mali kodwa ngibone kuyinto enhle eyokuthi afake umthelo ku-airtime kumbe kuma-handsets. Njengokubona kwami abantu abaningi bebekwani futhi bakhulume ufake umthelo ama-transactions lawa nawe telecash landline njalo sibona ngibona njengami umthelo owe-airtime angazi ukuthi uzasebenza ukuthi ufike ngaphi kodwa uzabhedela abantu abangelamali ukwehlula abalayo.
Siyabona njalo ukubana ukhweze umthelo wokungenisa imota elizweni nxa uyabe uyithenge phandle kwelizwe, singathini nxa sikhangele lo?
Ngibona kuyinto elungileyo sibile nxa sikhangela ukuthi lapha elizweni izimota ziyadula ukuthi sizithenge lapha eZimbabwe. So nxa kuyukuthi imithelo isikhwela ukufika ku-40 kumbe ku-50%, ukhanya njengani uBabuthinamaso usetshengisa ukuthi kasafuni ukuthi abantu babe lezi mota ezivela phandle, kodwa i-industry yalapha le ntengo yalapha ukhanya njengani ayenzi ukuthi abantu bakwanisa ukuthi bathenge izimota ngemali ephandle.
Singathini nxa sikhangele imbiko yakhe umnumzana Chinamasa, iyatshengisa na ukubana uhulumende ulamacebo okuhlenga ilizwe?
Awukhanyi ukuthi uhulumende olecebo eliphuma egcekeni ngoba nxa sesisiya ku-airtime, nxa sesisiya kuma-handsets, nxa sesisiya kuzimota, into ezisetshenziswa ikakhulu i-airtime lama-handsets ngabantu bonke, kodwa ukhanya abantu abakhulumayo sibili ngabantu abangenamali eningi. Nxa sesisiya uyofaka imithelo khona phana ukhanya njengani uhulumende usephelelwe ngamacebo sibileyo ukuthi ungayithola ngaphi imali. Engibona aloba akwenza uhulumende bekumele alungise into ezokuthi imithelo yamankampani kakhulu awenza into ezokugebha lapha eZimbabwe. Lamanye amankampani nje imithelo yangkhona ihle ibonakale ukuthi ingalungiswa njani.
Lo ke ngumnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi ecubungula izenotho elizwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Le i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington DC.
lisibamba kumakakase aku 909 medium wave laku short wave 4930-12080 laku 15775 kilohertz lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com ikheli yethi njalo www.voaindebele.com.
Umahluli wedalele High Court eSouth Africa lamhla wethule isinqumo sokuthi uOscar Pistorius obesetheswa icala lokubulala intombi yakhe ngokumbulala ngokumdubula ngalacala lanxa elakho ukuthi atholakale elecala lokubangela imfa yomuntu. UThokozile Masipha utshele idaleleli ukuthi uPistorius kazange ahlale phansi acabange ukubulala uRiver Steenkamp, kodwa ke uphinde wathi uza kwethula isigwebo kusasa sokuthi uPistorius wabangela imfa kaSteenkamp ngenxa yobuchapha bokubamba umbhobho kubi. UPistorius odume ngokugijima esebenzisa inyawo zensimbi kumncintiswano eminingi yamazwe omhlaba lapho ajwayele ukunqoba khona, ubekhala uMasipha esethula isinqumo sakhe emthethwandaba. UMahluli uthe abachuchisi behlulekile ukukuveza sobala ukuthi uPistorius ngempela wabulala njani uSteenkamp. Engatholakala elecala lokubangela imfa yomuntu engajonganga ukwenza njalo ulakho ukuhlala ejele okweminyaka emihlanu. Abachuchisi bebesithi uPistorius lo wabulala uSteenkamp kulandela ukulwa kwabo endlini. Ukuze sihlaziye lolu udaba, uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Job Sibanda igqwetha elilwela ilungelo loluntu.
Isinqumo lesinqanyisi ngibala ngathi emaphephandabeni la kuthiwa kalaqala lokuthi wabulala leyo intombazana yakhe ihlothe ukuthi ayibulale. Ngibone ngani khona ngale South Africa ubethathwa ngecala lokuthi abathi lona i-premeditated murder, in other words icala lokuthi vele uqala unakale ngakho injongo yakho vele ibe yikubulala nxa usebenza khonokho uyakukwenza. Ngibone ngani icala lokuthiwa ujaji athela umfakazi obalethwa e-court abu begili lelo cala kutshengisa ukuthi uPistorius ebulala intombazana lana wayehlose khonokho. Ngibone ngani ujaji utsho njalo.
Ye, kodwa siyezwa sibili abantu abaningi bakhuluma bathi lo kuyamangalisa ukuthi uMahluli uphumele isinqumo esinje. Akubatshele sibili nxa ubatshela ngokwenza umthetho ukuthi kuyenzakala yini ukuthi kube nje kwesinye isikhathi.
Kuyenzakala ngoba abantu kumele bonanzelele ukuthi i-court nxa ithonisa icala iyaqala ikhangele ukuthi umuntu lo vele yena wethiswa cala bani, kuthiwa kuyini akwenzile. Nxa icala selitholiswa lapha liphakathi kumthuthisi, ukumthuthisa ukuthi alethe ubufakazi obusekela kumbe ukuthengisa ukuthi lelo cala okuthiwa umuntu ulenzile ngempela ulenzile. Ubufakazi bulethwa ngabafakazi ababuya kezobufakazi e-court, kumbe kwesinye isikhathi kube lobunye ubufakazi nje esingathi thina into ezingembhobho, into esithi ngama-exhibit. So nxa kuyukuthi ngemva kokuthomisa abafakazi bonke sebefakazile, ujaji abe lokhu lokuzibuzabuza engqondweni yakho ukuthi kanti vele umuntu lo ngempela na walenzele icala. Nxa elokhele enombuzo nalo ngemva kokuba umthuthisi eseqedile ukulida abafakazi bakhe, umthetho uthi wona ujaji kumele athile umuntu umthuthisi uyesibekile ukuthi alibeke kuhle lelo cala, ngoba nxa kuthomiswa kumele umthuthisi alethe ubufakazi esibuthi na ubufakazi obubeyond a reasonable doubt. Nxa kule doubt nje encinyane isibotshwa is entitled ukuthi i-doubt yena ayiphiwe. So hayi kuyenzakala. Asiyonto emangalisa kangako ekuthotheni emthethweni kwamadwala.
Lo ngumnumzana Job Sibanda igqwetha elilwela ilungelo loluntu, ubekhuluma lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo.
Umongameli Barack Obama wele Melika uthi ilizwe lakhe lisebenza lamazwe elidlelana lawo lizahlasela ngamandla kwele Iraq lakwele Syria elilwisana labahlamungi besimuslim abedlulisa amalawulo abangamalunga enhlanganiso yamalwecacha awe-ISIS. Emazwini awethule izolo ntambama uBama uthe ukubulawa kwabantu mahlayana inhlanganiso le yinto engamelanga ivunyelwe. Ngalokho uthe uzathumela amanye amabutho kwele Iraq ukuyafundisa lokucebisa amabutho akulelo lizwe ukulwisana le ISIS. Wengeze wathi elemelika lizahlasela abahlamungi laba ngendizamchina zebutho. iISIS ibulale intatheli zindaba zeMelika ezimbili ngokuziquma amakhanda ngenqamu kumalanga asanda kwedlula. Kunjalo nje uObama lamuhla ubambane lezinye izizalane zeMelika ukunanza ilanga lanamhla lapho iMelika yahlaselwa khona ngabahlamuki beAl-Qaeda kuminyaka elithumi lantathu edluleyo. Kwafa inkulungwane zabantu eNew York laseWashington DC kusehlakalo lesi esaziwa ngokuthi yi-9/11. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe yomnumzana Brilliant Mhlanga.
Ilanga lamhla liqhakathekile njengelanga lesikhumbuzo sesehlakalo esibi esenzakalayo Nkomo. Kodwa kuhle silizwisise futhi njengokuthi ilanga lalamhlanje kulabo abakwenzayo lilokhe liqhubeka litshengiselo sento ababekhala ngayo kuyisikhalazo sabo. Le nto ababeyihlosile ukuthi bona ngabakwenzayo baphumelela njalo iAmerica izaqhubeka ilawo ngesilungu nxa ngathi phecelezi ama-threats wona lawo awe-terror. Ngoba izehlakalo ezenzakala umhlaba wonke jikelele zilokhe zikhomba ukuthi iAmerica yiyo elesandla esikhulu ekuncediseni ukuthi kube lothuthuvo olunjengalolo bona wo Middle East la ku Arab world. So ngibona ngani konke okwenzakala lamhla kuya kulokho kusikhumbuza ukuthi uhlupho lule ku Arab world le Middle East. Lule sisusa esisukela ngapi? But isisusa sangkhona bese ngaphela nxa iAmerica ingachintshi inyathelo layo.
Izolo uObama uthe yena elemelika elizimisele ukuhlasela kwele Syria la kwele Iraq lincedisana labangane balo belwisane lenhlanganiso le ethiwa yi-ISIS ebulala abantu angani zimpukane. Ubona bephumelela yini kulokho?
Abangaphumelela ukukwenza ikuthi banelisa ukuthi le inhlanganiso balwe layo okwamanje bangayehlula ngoba balazo izikhali. Kodwa akutsho ukuthi lokho esingathi ngesilungu inhlanganiso le is pursuing kuyabe kuphelile. Inhloso yenhlanganiso le iyabe ingaphelanga ngoba uthuthuva lolu luze lube khona size sithole sokulabantu abangama-fundamentalists ngendlela enje. Lubangelwa yindlela iAmerica labo bonke laba abanye amazwe esebenzelana lawo ababambe ngayo indaba ye-Arab world le Middle East. Yikho kubangela ukufe lo thuthuva lolu. Angiboni ukuthi ukuhlasela kuyindlela yokuqeda uthuthuva lolu. Ukuqeda uthuthuva lolu bekungenzeka nxa kuyukuthi kungaba le form esingathi ngesilungu of engagement. Ngoba ipolicy yayilando eyayiqaliswe ngo-Obama engena kupower ayisayiyo le esesimbone seyiyenza manje. Eyamanje isiyipolicy liyane kade vele iyipolicy yama-Republicans. Iyayipolicy yabo-Bush. Ipolicy ka-Bush iyabangela ukuthi kuqhubeke kulo thuthuva kayiqeda uthuthuva.
Hello ke ngumnumzana Brilliant Mhlanga ingcwethi ecubungula izombusazwe bekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwele Bilitane.
Ku Studio 7 Live Talk lamuhla sihlaziya udaba lokuthi uhulumende weZimbabwe useza kwethula uhlelo lokuzihlola ukuba umuntu olegcikwane lengculaza na. Engekhaya ama home testing kits.
Thumelani ke text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo kulabo abangekho eZimbabwe lakho ukuya ebulenjini ku www.studio7news.com.
Udaba lolu luzabe luhluzwa ku Studio 7 Live Talk lamuhla ephathelane labesifazana. Ukhangelwa ukuthi bona abesifazana lubaphatha njani udaba lolu olwengculaza. I-Studio 7 ithanda ukuzwa imbono yenu ngenhlelo zethu. Liyasikhwabitha na? Ikuphi elifuna ukukulalela? Thumelani text message ye-WhatsApp loba i-email kustudio7@voanews.com.
Inombolo ze-WhatsApp zithi 1-202-465-0318.
Namhlanje silombiko esiwuthole nge-WhatsApp ovela kumnumzana Mzobanzi Dube othi salibonani basakazi, liyangibusisa ngempela bakamthwakazi. Ngiyafisa njani ukuke ngikhulumelani bafowethu.
liyenelisa ukusithola njalo ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi voaindebele.com. Lingakhohlwa ke ukuba lisithumezela ke imbiko yenu esizayibala emoyeni.
Siyabonga Mzobanzi Dube. Iningi selamukele ngembono etshiyeneyo icebo likahulumende lokuthi asungule uhlelo lokuthi abantu bezihlole kumbe baligcikwane elibangela umkhuhlane wengculaza kumbe hayi ama-HIV self-testing kits ngendlela yokuvimba ukumemetheka kwaleli gcikwane. Abanye bathi lokho kulicebo elihle kodwa abanye basola besithi kufanele umuntu aqale acetshiswe engakahlolwa igazi lanxa esehloliwe ukwenzela ukuthi emukele impumela yakhe ngemfanelo. Ukuze sihlaziye lolu daba lokunye okuphathelane lomkhuhlane wengculaza kanye lendlela oluphatha ngayo abesifazana, sixoxe lo Councillor Monica Lubimbi ka Ward 29 endawonye lomnumzana Sipho Mahlangu olwela amalungelo abantu abaphila legcikwane lengculaza onguye osungula lengxoxo.
Iye ngumqondo omuhle kakhulu kodwa uthi ungumqondo omuhle lo kinde kube lokunye nje okuzaphambanisa khonapho. Asikhangele ekuthini ngumqondo omuhle ngoba abantu sebeza kwenelisa ukwazi umumo wabo ukuthi bona bami njani ngendaba ye-HIV. Umuntu lo muntu manqamu eyedwa, hhayi kuhle kulokho. Kube kuhle njalo futhi ukuthi nxa lowo muntu esethe wabakwazi ukuthi uyisima kanjani, nxa elo buntu kuthi ukuthi umuntu lo uzakwazi ukuthi aziphathe njani kusukisela ngalelo langa. Uzakwazi njalo futhi ukuthi alungiselele lokhu nalokhu afanele ukulungisela ukuthi aphilisane nesilo lesi esiyabe sesisemzimbeni wakhe. Njalo kuhle ngoba labo abenelisayo abalezikhwama ezikhudumalayo kutho ukuthi sebeza kwenelisa-ke ukuwathola amakhithi lawo ngokuphangisa ngoba mboni ukuthi angatholwa nguzulu wonke.
Imbono yenu-ke Councillor Lubembe libona kungumbono omuhle lowo?
Mina ngombono wami ngibona ngathi kulaba abangelamali kuzabe kuzuli kibo ngoba nje ngikhuluma kanje okwakathesi abaningi lokhu bengakafuni ukuthi babekwazi ngestatus sabo baluthwana ngathi babili bathathu abakuvumayo ukuthi khona nana bayekhangelwa igazi labo. So ngalo mqondo kahulumende ha kuza kuya ngesikhwama sakho futhi ngokubona kwami kutho ukuthi bazaba baningi abazathona phela ngoba sabe singenamali ezithi zingathi zivele imali ayikho.
Kuyikuthi imali intengo yakhona iphansi kumbe kuyikuthi kungaphiwa nje abantu ngaphandle kwembadalo kodwa ubona abantu bekujabulela lokhu ukuthi ahlazwe khonapho ukuthi kambule gcikwane mbekalala?
Ya bakujabulela but abaningi bayesaba ngoba ngikhuluma nje kulabanye yawe izakhamizi esizilandayo azi yesaba ukuthi khona babuye bezokhangela i-status sabo bayesaba bathi khona ayena vele kafuni ukuthi ahlalele uvalo ukuthi hayi umvalo lwani buyihlala ukwazi kwenze ukuthi khona uzazilungiselela abanye abakuthanda ukuthi ngangelo uze ngokufa.
Umbono wakho mnumzana Mahlangu?
Khonokhu kuhle kodwa mina kambuyele ngikhangele uhlelo olukhona ku-health ngithi i-primary health care system. I-primary health care system yona ile ndlela yayo enhle yokungenisa umuntu kuhlelo kumbe ngithi kumkhankaso wona lo wokutestwa ngoba umuntu uqala aphiwe ithuba lonelo esithi i-provider initiative ukuthi abesibhedlela lobu ubuye ngezinyo ubuya indlebe ebuhlungu bahle baku-ofe ukuthi uyafuna sikutheste yini ngenye i-advantage ekhona bese bekulungiselela futhi nxa sebekutesta bakwenze i-pre-counseling yesilungu bakulungiselela ukuthi nxamani zazizibuyile uzakwenza njani nxa kungaba nje uzakwenza njani belungisa inhliziyo yakho lo mzimba wakho okungekho emuntwini ozazithesta yedwa nxa futhi ama-results zithe aphuma bakunika i-post counseling ukuthi njengoba sekunje wena kathesi okuhle ukuthi uthathe lolu hambo ukuze uphile kuhle lo mkhuhlane lo njalo uphilisane kuhle labanye. Khonokhu ngibona ngazathi kuyalo kungasekho nxa umuntu esezithesta yedwa.
Uthini ngamazwi kamnumzana Mahlangu? Usitshele njalo lokuthi abesifazana bona ke lapho ebantwini elibahambelayo bona bangena njani kulolu daba?
Ya abesifazana babaphatheka kakhulu ngoba obaba abanaqiniso ubaba uyanathi amaphilisi kodwa engamtsheli omunye wakhe ukhona yena usehlelweni so isikhathi esiningi ngizolibona kule high rate yabomama abathonayo ngoba bazengatshelwanga kuzothi kukhona ngaye abantu baqala befundise kube ne-awareness yento yona le ebuya nohulumente.
Ya, abesifazana behlukile nxa sikhangela umkhuhlane lo kulabesilisa ngenxa yokuthi singakhangela umndeni wethu kuvele kungobaba abenza ama-decisions, izinqumo ezokuthi kuhlanganwe njani, ngaphi, nini, njalo beyibo abayenza izinqumo ezokuthi kufunakala umntwana kumbe akufunakali umntwana, le ndaba zokuvikelwa. Isikhathi esiningi ubaba nguye obekayo kasobali ukuthi ufuna kuvikelwe njani kumbe kungavikelwa. Umama besesiba asele amandla ngenxa yokuthi vele ngezomnotho omama bangathi basemuva ngoba izikhundla ezibambe wona umnotho zikubobaba. Izinqumo ezenzakala ngezempila kahle eziningi kakhulu zijayele ukuba kobaba. Ngakho mama bavele then bese kusiba le ndaba futhi ukuphilisana kwethu socially. Ngibona ngazathi singa-introduce ama-self-test kits la kuzaba lobunzima ekuthini abantu bazafihlelana njalo ngoba sekule privacy enkulu. Umuntu uyabe umlandu lama-results la abe ngawakhe yedwa okuthi ukuthi sizabona abantu befihlelana nxa sebeku-discover kumbe sebetholana ukuthi hayi wena sowathesta ubuthule kube lo msindo phakathi kwezimuli imuli kube lokwehlukana kube lokuhambisana emakhodi njalo njalo. Kodwa into enkulu kakhulu engiyibona izaba khona sizabona abantu sebeqala-ke ukuzibophela. Sizabona abantu njalo sebebuyela esimeni sokunatha ama-poison. Singikhona sinanzelela ukuthi hayi umuntu lo okumenze wathatha impilo yakhe ikuthi udiscove ukuthi yena isimo sakhe sesimi kabi ngenxa yokuthi umuntu uyabe engalungiselelwanga. Yikho mbona ngathi kungasikhathaza khona.
Umbono wakho Councillor Lubimbi?
Kunjalo, ngivumelana naye ubaba uMahlangu ikuthi nje bona obaba njengoba ngikhuluma abalaqiniso. Ubaba uyanatha ama-ARVs isikhathi eside kodwa ngatsheli umama ukhona namina ngisehlelweni yabo owabe lokhu mhlawumbe ehlangana naye umama Manqamu yena ekwazi ukuthi unjani uyanatha amaphilisi. So uyabona isikhathi esingivele omama vele siyafa ngoba ungakhangela i-high rate kinto ezithi yomama yibo abafayo nabantwana bela laba abazalwayo ngoba ubaba kakhulumi.
Leyo bekuyingxoxo lo Councillor Monica Lubimbi kaward 29 koBulawayo obekhuluma eseCaribbean endawonye lomnumzana Sipho Mahlangu olwela amalungelo abantu abaphila legcikwane lengculaza obekhuluma le-Studio 7 eseVictoria Falls.
Just
Cooks man esigqibela ke uhlelo lothu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele besilazo.
Umnumzana Fletcher Dulini Ncube obuyisiphathamandla se-MDC ekhokhelwa umnumzana Watchman Ncube kasekho.
Umphathi ntambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa usekhweze imithelo.
Umahluli wedalela High Court eSouth Africa namhla wethule isinqumo sokuthi Oscar Pistorius obesetheswa icala lokudubula intombi yakhe ngalalo icala lokumbulala.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa igama lami nguChris Gande lelale.